indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenew i-contract leyana ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale ayikhona kathesi so sifuna ukuzisisa ukuthi kandizimele ukuyirenewa kathesi njani plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakonsidanga abanye abafuna ukungena laphana kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu angene khonapho because nguye wekhona so thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani because thina sifuna i-smart city sifuna i-city e-right but ukwenza izinto ngendlela engalulanga engaqondakalanga siyayenza ukuthi i-city yethu ingabiklini and yikho sithi khona izanwa siyifuni because into zayo aziqondanga thina sifuna izinto eziqondileyo
manje isinqumo lisithetheyo sitshoni kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenza
thina njengamayuthi ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indawo bayiyenzile yona leyana bayenza ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayise ekufayile yikho sikufuna kuphela njengamayuthi asila anything else besides khonoko kuphela khonoko kuphela ukuthi ahambe bayenze into eyi-right yikho sikufunayo
manje isinqumo lisithetheyo siyifikile yini phezulu kwinkokheli yelizwe lonke kumbe sikhona nje koBulawayo khona
lapha into isathela phansi isiya phezulu ezinye zithathela phezulu zisiya phansi but lapha kwenzakale kwaBulawayo abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha kuthi thina lapha kwaBulawayo sene so thina njengokuthi sithethe lesi izizathu lesi sesihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi khona ngale kurenyiwa leyana baqale babuyele ngale kuma-chambers bayakhorekta i-resolution yabo yona leyana then thina sesihambisa lokhu esikuresolve thina njengamayuthi kwaBulawayo sesikuhambisa phezulu abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.